So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 1 Mabasa 2021 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
there must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siye kwazi ukuthi lama vaccines abakhandileyo endaweni enje emangayi. Mele siye kwazi abantu abasebenza khonaphana basebenza ebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incimeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphe esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomchaji namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezimpost ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe weStudio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi esintwini bathi yeke uthathe idonsi lihambise emfuleni ukuthi kuyenathe amanzi. Liyafika linganathi, nxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizana lezeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchasisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siye kwazi ukuthi lama vaccines abakhandileyo endaweni enje emangayi. Mele siye kwazi abantu abasebenza khonaphana basebenza ebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even making it easy and simple in learning language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye, zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa i-Twitter page yabo kanye kumaphephandaba kahulumende, besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende, nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo besebenzisa indima etshiyeneyo bechasisela uzulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. Kuyini okunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gciwane kanye ngamajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gciwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga iphele ku-social media, awumelanga iphele ku-Twitter, ngoba balutshwana abantu abakwazi ukuafforda idatha lokuthenga elokuthi bengene ku-Twitter nakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga idatha na. So ngithi mina i-government laba abaku-authority kumele lithathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa becampaigna, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangaphi, kuyangaphi. Njalo mele publish i-plan, a clear plan yokuthi bazadistributha njani. I-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze kube transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba eziningi around corruption and, you know, ama-funds elahleka. So that everyone can follow abantu benayo, abantu bekwanise ukuthi nawo bethathe i-vaccine yabo bekuthaba ngoba bekwazi i-information balayo and bele-confidence to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye, lilonga lenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo-Mike Hobe we-Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lahlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osukulele abedlula inkulungwane lengxenye 1523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhathi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi wekhansili eye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Gibson Mushangu uthi kabavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yeu.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazwanana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Gurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yazazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25 kubva muzana.
Uqhubeke sithi bona vafuna ukuholiswa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ikuti thina njengesebenzi savapa ipepa lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Mana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemunhu.
Omele nhlanganiso yevabalisi A Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Joe uthi bona njengababalisi bebengamelwanga kulo mhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho esifuna ukukutsho yikuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphey esiyitholileyo ngenyanga ngipheyde edlulileyo ihle yaphela singaka bhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudabu, asilazicathulo asilazigqoko.
Uhulumende uthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungena le nhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo unhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center ERC bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Kweru-Mashingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso kabathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kukhetho lwama-by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. AbeZEC babike nyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane owe-COVID-19. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamuyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa nyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthetho ndaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwelemelika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphosa kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoliswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala etheso owayengumongameli wawele Ivory Coast umnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatha la asizama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegqibe khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni athiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane le ngxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane le ngxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Swithani Chirodza, isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga leZANU-PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana ba-register, ngoba sikhathesi sikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane lapha kobulawayo ezitholofu angagcina ehlile inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine kuku-10 kube-9 ama-constituencies. Okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edale lephalamende. So kuqakathekile ukubana despite ukubana iZANU-PF kumbe i-MDC kumbe i-RP kumbe yiphi nje iparty zapha iqoqelekwaphana, sonke siphume phandle siyonengabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana ose kunokuthi siqinele ama-constituency kodwa ekuthine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhandile ukubana ama-voters maningi. Kuyafana lezindaba indaba yasekhawuti phangale mina ma ngikhangele iyodwa isikwanisa ubana indimele uyi-constituency iyodwa ikhishwe ulungele igcwala ne-constituency ikhawuti bake izimele yodwa sikezebela izimele yodwa. So singenza njalo siyabe sesigene one more constituency sesibe 13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxa bengasukubangaba bayovota
asuke sikuthole. Sesibuya kuwe Mnumzana Chirodza, alila ngxaki yini? Sike sakhuluma lo Mnumzana Mafisithi bamalunga MDC yabotsha nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabisa udaba lolu ngokuthi ithi kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyorejista nala ambalo kesabado kwethuselwa amapholisa indaba zokuzeziphoa nanjekuthi ihlali yethu yonke emalomishini besibona abantu bevakashelwa amapholisa bonakala abethise ibatshele ukuthi hhayi alimelangi ihlali. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankasa kuza phanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi laba wonke ubusebebengavunyelwa ukwenza imihlangano ukuvela lathi sinjesinto kuzamukezi bekungela mihlangano esiyenzayo besingabutanisa abantu ngenxa ebhubhane lwe-COVID sisavala nama-ofisi. So ngesanye isikhathi ngiyabona wonke umuntu vele ebenjani ebengenelisa ubana aphrove kodwa ngemva kokurelanswa we not double that is so funeral, I'm a gather in a single seven bona and so better with the family. I'll keep when I'm part largest in this and listen up with the clan of the lady.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokhu bebuya bedinga ukubona bajoyine bebe ngamadlela ezanupf nakhona pha kobulawayo kuyatholakala kwenzakala sibishi. Kunabantu belade behamba besona besebenzisa izizwe eliphathi besezukuganga besaza neparti kodwa iphathi na ingamelanga khonoko. So sesiqhazile ukubana sibe siba winner of sibaqiba one by one abantu abanjalo siba expose because ukuthibona bakhambile bathi hawu nobesiqa unti bona into le yisida kanti hayi asosida ngabantu nje bade beyihlukumeza bephakathi besezainto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwo ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele ndabana phela ngabantwana benkosi ngabantwana bakamngani mnangavatapo kabau bengabotshwa kana nje ama-defection abajo abantu abamdisi abathi bona basuke kunemdisi behamba kuzanu ekhwekhwe kana nje ukuthi beyamalungu ayizanu pfu kodwa bebaningi kwezi-200 akula muntu obotshiweyo. Abemdisi bengahlana noma bengu-5 sakhesi kule ndaba le-chip yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotshiwe kodwa thina sikazi ukuthi umthetho ukuthi above 50 abantu nxa baningi kwezi-50 lapha kokulawa abantu sebedisele kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu oseke wabotshwa kodwa amapholisa azamile ukuthi bamise inhlangano. So engakutsho nje ukuthi nxa ngikhayeka umsebenzi nalokhu khankasi ukuthi abantu behambe beyerejesti kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapholisa ayabe eziphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitengisa ukuthi basekele ibandla leza.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke, siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni kuyokuntatheni ezindaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagxeke ezinto endini yami bona laba abantu abasekendalaezanti bayathatha iy'mpahla zami ekule-MDC. Kwakumangalisi nxa kusuka lomhlangano kokwezimpahla zazi ukuthi zobe zimpahla ezitepe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithani Chirowodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF belo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu-PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni kulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyilida iku-isolate ikwehlukanisela abantu ungasabi le-contact laba ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indrosi amakhulu abantu bayayihlonipha i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula amalanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emizini yethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla le-ZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhulunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke senzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende ye-ZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathebeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhla ka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlala egangeni ngenxa lawo abantu abangilande busuku amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande busuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho babakhipse siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uhanana. Lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify, athi uhulumende kayisuye ngaba yizigangi. Ngoba kusasa uNdibale naye uzavuka esegidliswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sekutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve uNdibali ngoba kumbe ubulewe izigangi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethitwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho, ngoba indlela yokubotshwa kwabantu siyayazi. Yikho ikomenti yami kuthiwa kungenwa endlini kakamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandlela ZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigumente esemgceke ebuza izinto ezi-genuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenzela ukuthi ukhataniswe ugidiniswe ukwenza konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becatshiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisa amakhango bana bajijela amatshe esenzayo. And then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Noma kulokuxokozela elizweni, umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lombuso kamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitsho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually. Impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazokwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhip Stube.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kunengi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umphrasidesi Jeremiah.